Exoxa le Studio 7 uNumzana Qobo Mayisa uthe kamkhanuki umgabe ngoba umkhumbula ngokubhidliza isizwe kanye lezikolo izibhedlela lamakampani ngenxa yombangazwe. Uthe obakhe ubuhle abenzayo ngesikhathi eqala ukubusa ngo-1980 sekubhidlizwe yikuhlala kwakhe isikhathi eside embusweni.
Owokuqala ngisho ukuthi hayi zasimkhanuki. Njalo uma silo kumkhumbula sizakhumbula indubeko asiphila zona lapha eZimbabwe. Sizakhumbula ukuhlupheka, sizakhumbula ukuswelakala kwezimali, ukuvalwa kwamasektari, ukufa kwe-economy, ukufa kwezibhedlela, izikolo zangasebenzi ngendlela. Sizakhumbula ukubulawa kwabantu bebulawe lembangazwe. Sikhumbule lendawo ebuhlungu e-background yokubulawa kwesizwe, ukuchithwa kwesizwe, ukubhidliswa kwesizwe ngenxa yembangazwe. Ngeke sikhumbule okunye akwenzayo okungabe kubuhle kanti kuyini okuhle akwenzayo. Asizayikhumbule.
Ohlaziya ngezomnotho uMnumzana Buckler Tambo uthe umgabe wayeqale kuhle ngokwakha izikolo lezibhedlela kodwa iningi labantu licine selingasatholi imisebenzi ngenxa yemithetho ayivumela ifakwa eyabulala ezomnotho.
Ukwakhiwa kwamayunivesithi aba lishumi elizweni lawa angawekahulumende ngokungibona ngani sezinova mgabe wakwenza kwaba yinto yabantu ukuthi abantu abansundu kakhulu abezimbabwe benelise ukufunda. Kodwa inkinga ebuye yaba khona ngokwakha izikolo zonke lezi ukuthi abantwana abaningi bathine sibe lama bayesingathi ngama-degree kodwa abangeke benelise ukuwasebenzisa njengoba imisebenzi ingatholakali elizweni laseZimbabwe. Okunye obeyinkinga ngombuso wakhe ukubulala kwenze umkhonomi kumbe lo ezomnotho zeZimbabwe ikakhulu ngemva sokuthi amapulazi kanjalo ngokungenela la amasektali lokwethisela laba kade bephethe amasektali ngomthetho lo esingathi i-indigenization and economic empowerment act. Ukungasetshenziswa kuhle kumthetho lo we-indigenization kusetshenziswa ngabanye bakhe ngokunye osekube kwabulala ilizwe leZimbabwe esesibonela laba abakwezenjiwayo ama esingathi ngamamayini bengasenelisi ukuthi befake izimali lokuthi basebenze kakuhle besesabela ukuthi bengathathelwa amankampani abo. Kodwa okumqoka okuhle okwenziwa uPresident Robert Mugabe njengoba ngitshile ukuthi abantu beZimbabwe benelisele ukufunda kanjalo baba lempilakahle enhle ikakhulu ngama-1980s esanda kungena embusweni. Okunye engathi mina engangifisela khona yikuthi abe ngumuntu enelisa ukuthi ahlale phansi egcina abazukulu enelise njalo ukuthi alobe ingwalo yombuso wakhe lokuthi abantu benelisa ukuthi bamzwisise ukuthi kanti kwabuya kwahamba njani walahleka ngaphi njengoba ngumuntu wayengani uqale kuhle nje embusweni wakhe. Okunye kanjalo okunganika okuphinda kusolise ngombuso wapresident Robert Mugabe yilokhu esingathi yimpilo eyayenzakala emathebeleni zasemidlands le esingathi igugurawundi. Konke khonokho kungaba yinto engabanhle nxa ngenisithi alobe etrant weZimbabwe ukuthi kwakuvele kwahamba njani ukuze abantu abaningi kangaka begcine bephelelwa zimpilo zabo kusenziwa wonke khonokho ngamabutho. Kodwa mina
osakhulayo uMnumzana David Ndlovu uthe umgabe ukhangeleka emubi ngenxa yezenzo ezimbi njalo bafisa ukuthi bazwe umgabe ekhuluma ukuthi kuyini okwenzakalayo aze asuse embusweni. Uthe uMongameli Mnangagwa kacishi amanyathelo kamgabe kodwa uzama ukuqondisa amaphutha enziwa ngumgabe.
Kamele siyabona ukuthi uRobert Mugabe wakhangunyamalala njengomuntu owayevele ngekho nje kuyizenzo ayizenza ebantwini and kungendaba yalo ongenileyo ngoba lo ongenileyo wazange abe lesithathu sokuthi abe ekutshona esolana lezinto ezazenziwa ngumgabe. Umnangagwa usewangena wazama ukuthi athintshe konke okuyenzwa ngumgabe. Uma sikhangela i-corruption sikhangela nje langendlela izinto ebezenziwa ngayo umnangagwa wazange kuthathe isikhathi esolana nomgabe usewafaka unyawo lakhe phansi but umsebenzi mawenziwa. Yebo abaningi mabemkhangele umgabe babona umuntu owabancedayo ikakhulu ezintweni ezomhlabathi abanye mabukhangela babona umuntu owabalethela ukukhululeka entweni zomhlabathi ukubana bathole umhlabathi bakwanise ukulima. Kuthi nasesibuya ngapha ngasemandebeleni mabemkhangele babona umbulali owabulala izihlobo zabo eziningi kakhulu. Mabemkhangele bemcabana bazabe siba lobuhlungu kakhulu. And iningi liyafisa ukuthi libe kwazi ukuthi ungaphi, liyafisa ukubana ngabe uyajeziswa ngezinto azenzayo ikakhulu ngesikhathi segugrawundi lango-2008 lapho abantu abalahlekela izihlobo zabo eziningi kakhulu. Abanye bayafisa nje ukuthi bemuzwe ekhuluma ukuthi kambe okwenzakalayo kwakuyikhungu ngokungasokho, yikho nje abantu abafisa ukuthi bebekwazi, yikho abantu abafisa nje ukuthi bembone wokugcina laye azikhulumele engakhonjelezelanga ngamasosha, azikhulumele ukuthi wahamba njani, azikhulumele lokuthi njengoba sekwenze yena ufisa ukuthi ngabe kwenziwani.
Omunye osakhulayo umnumzana Sanele Ntubeni uthe uyamkhumbula uMgabe ngenxa yokukhalipha kanye lobuntu bakhe.
Besekuyinhlakavukele umchilo wesidaba bona ukwehlika kwakhe esikhundleni nokungabonakali kwakhe kubathele isizungu ngabe sebesijalele nje ukuthi konke akhuluma nje kodwa abantu abawukhangele ngelinye ilihlo lona muntu isikhica mfundo iy'ngqondo zakhe zokukhanya kuningi abantu abangakufunda kuye kuningi njalo abangakucupha kuye.
Ngesikhathi ibutho lihluthuna umbuso uZulu wajabula kakhulu ukuthi uMgabe setshiya isihlalo sobukhosi, kodwa khathesi sokuqala ukuba sobala ukuthi ibutho lahluthuna umbuso lanxa likulandula lokhu. Ngokunjalo izehlakalo esezenzakele kulandela lokhu azisamjabulisi uZulu. Amabutho ambalwa asephiwe izikhundla kuhulumende kuthi inkamba zamasosha sezitshintshwe amabizo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.